Isahluko 29. Imvelaphi yesono. Engqondweni zabantu abaningi umcabango omayelana lokuthi isono savela ngaphi lembangela yaso yenza badideka kakhulu. Bayabona umsebenzi wobubi lomphumela wawo wosizi lokubhubha. Njalo bayabuza ukuthi konke lokhu kwenzeka kanjani ngaphansi kwamehlo kaSimakade olokukhalipha okukhulu lolamandla lothando. Konke lokhu kuyimfihlakalo abangelawo amazwi okuyichasisa. Njalo ekungazini lokuthandabuzeni kwabo bagcina besehluleka ukuzwisisa amaqiniso avezwe sobala elizwini likaNkulunkulu njalo amqoka ekusindisweni kwabo. Bakhona labo abathi ngokudingisisa kwabo ngesizathu sokuthi kube lobubi emhlabeni abagcina bezama ukudingisisa ezintweni uNkulunkulu angasivezelanga zona. Ngaleso isizathu bayehluleka ukuthola impendulo. Njalo abantu abanjalo bagcina besiba sesimeni sokuthandabuza besebenzisa isizathu lesi ukuphika amazwi atholakala eBhayibhelini. Abanye ngakolunye uhlangothi bayehluleka ukuzwisisa inkinga yesono ngesizathu sokuthi kulemfundiso ezingaqondanga emhlabeni ezimayelana lesimo sikaNkulunkulu kanye lombuso wakhe kanye lendlela akhetha ukuqeda isono ngayo. GC 492.1. Akwenzeki ukuthi sichasise imvelaphi yesono ngendlela ezayenza ukuthi sithole isizathu sokuthi sibe khona emhlabeni. Kodwa siyenelisa ukuzwisisa umvelaphi wesono njalo lendlela isono esizaqedwa ngayo okuveza sobala ukulunga lothando lukaNkulunkulu ngendlela ekhethe ukuphatha ngayo ububi obusemhlabeni. Akula enye into efundiswe ngokucacileyo eBhayibhelini kulokuthi uNkulunkulu wayengalacala mayelana lokungena kwesono emhlabeni, lokuthi akuzange kube khona ukususwa komusa kumbe ukusilela embusweni wezulu okwabangela ukuthi kube lokuhlamuka okwaba khona. Isono singumafohlela njalo akulasizathu esinganikwa esichaza ukuba khona kwaso. Akuzwisiseki njalo akuchasiseki. Ukuzama ukwenza njalo kugcina kusiba yikusimela. Ngabe bekulendlela yokusichaza kumbe isizathu sokuba khona kwaso besingatholakala. Besingeke saba yisono. Incazelo yethu eyodwa yesono itholakala elizwini likaNkulunkulu. Kuyikwephula umlayo. Kuyikukhula kwemfundiso elwisana lemilayo yothando eyisisekelo sombuso wasezulwini. GC 492.2. Isono singakabi khona kwakulokuthula lentokozo emhlabeni wonke. Konke kwakulungile kuhambelana lentando yomdali. Uthando lukaNkulunkulu lwalugcwele indawo yonke, njalo uthando omunye komunye lwalumsulwa. UKristu ulizwi, indodana ezelwe yodwa. KaNkulunkulu wayemunye loBaba, babemunye ngemvelo, langesimo, langenjongo. Kwakunguye kuphela yonke indawo owayelelungelo lokuba semhlanganweni kaNkulunkulu. uKristu uBaba wadala zonke izidalwa zasezulwini ngoba konke kwadalwa ngaye okusezulwini. Loba kuyizihlalo zobukhosi, loba kuyiziphathamandla, loba kuyimbuso, loba kungamandla, konke kwadalwa ngayo. Kolose 1:16. Njalo kuKristu oyelingana loBaba, izulu lonke lalileta ukukhonza kwalo. GC 491.93.1. Umthetho wothando owayeyisisekelo sombuso kaNkulunkulu lentokozo yezidalwa zonke yayeyame ekutheni kulandele imfundiso yawo yonke ngoba umthetho yiwo oyinsika yokulunga. UNkulunkulu udinga edalweni ya edoleni yakhe yonke inkonzo yothando ukukhonza okuphuma ekuzwisiseni isimo sakhe. Ngathokozi ngokukhonza okwenziwa ngoba abantu bebanjwa ngamandla njalo kubo bonke abantu abanika amandla wokuzikhethela ukwenzela ukuthi bamkhonze ngoba bekuthanda ukwenza lokho. GC 493.2. Kodwa kukhona oyedwa owakhetha ukuphatha kabi inkululeko leyi. Isono sasungulwa ngaye owayeseduze kuKristu njalo owayephakanyiswe nguNkulunkulu njalo owayelamandla lobukhosi obuphezu kwezidalwa zonke ezulwini. Ngaphambi kokuwa kwakhe uLucifer wayengowakuqala wengilosi ezazikhonza inkazimulo kaNkulunkulu futhi wayengcwele njalo engelasici. INkosi uNkulunkulu ithi wawuyisiboniso sokupheleleyo, ungcwele, ugcwele ukuhlakanipha, uphelele ngobuhle. Wawuse-Edeni insimu kaNkulunkulu, ucecile ngawo wonke amatshe amahle. Ngakwenza waba likherubhu lokulinda, usentabeni engcwele kaNkulunkulu. Wahamba phakathi kwamatshe avutha umlilo. Wawuphelele endleleni zakho kusukela osukwini owadalwa ngalo kwaze kwafunyaniswa ububi kuwe. Ezekiel 28:12-15. GC 493.3. ULucifer wayelethuba lokuqhubeka ephansi kukaNkulunkulu ethandwa njalo ehlonitshwa zingilosi zonke, esebenzisa amandla akhe ukubuyisa abanye njalo lokudumisa umenzi wakhe. Kodwa umprofeti uthi, inhliziyo yakho yayiziphakamisa ngenxa yobuhle bakho, wona ukuhlakanipha kwakho ngenxa yodumo lwakho. Ezekiel 28:17. Kancane kancane uLucifer waqala ukufisa ukukhonzwa ngokwakhe ngoba uzitshaya ohlakaniphileyo njengoNkulunkulu. Wena wathi enhliziyweni yakho, ngiza kwenyukela ezulwini ngaphezu kwezinkanyezi zikaNkulunkulu ngibeke khona isihlalo sami sobukhosi. Ngaphezu kwendawo eziphakemeyo emayezini izenze ngibe njengophezu konke. Ezekiel 28:6, Isaiah 14:13-14. Kunokuthi adinge indlela yokuphakamisa uNkulunkulu phambi kwezidalwa zakhe, kwakuyinjongo kaLucifer ukuthi ayenze ukuthi bakhonze yena endaweni yomdali. Njalo ngenxa yokunqanela inhlonipho uBaba ayinike indodana yakhe, uLucifer wafisa amandla ayengakaKristu kuphela. GC GC 494.1. Lonke izulu lalithokozela ukubonisa ubukhosi bomdali njalo lokumdumisa. Njalo nxa uNkulunkulu wayephakanyiswa ngale indlela, konke kwakube lokuthula lentokozo. Kodwa manje kwase kulenhlanyelo eyesiphambaniso konke lokhu. Inkonzo yokuziphakamisa eyayiphikisana lecebo likamdali yaqala ukuvusa imicabango emibi engqondweni ezazigcwele inkazimulo kuNkulunkulu. Izidalwa zezulu zamncenga uLucifer. Indodana kaNkulunkulu yambonisa ubukhulu lokulunga njalo lobuhle bomdali, njalo lobungcwele bomthetho wakhe ongaguqukiyo. UNkulunkulu ngokwakhe nguye owaye yakhe indlela umbuso wezulu owuqhutshwa ngayo. Njalo ngokuphambuka kuyo, uLucifer wayeza konela umdali wakhe, azilethele ukufa. Kodwa izixwayiso ezanikwa ngothando njalo lomusa zabangela ukuthi umoya wenkani ukhule ngamandla kuye. ULucifer wavumela ukumqwanela kwakhe isikhundla sikaKristu ukuthi kukhule, njalo waqala ukuba lamadlabuzane ukuthi wayengakwenza lokhu. GC 494.2. Ukuziphakamisa ngemva kwenkazimulo yakhe kwakhulisa isifiso sakhe sokubusa. Ukuphakamiswa okwakubekwe kuLucifer akazange akwamukele ngesipho esivela kuNkulunkulu, okwabangela ukuthi engabi lokubonga okwakumele akulethe kumdali. Waqala ukuziphakamisa ngenxa yenkazimulo lokuphakama kwakhe. Wafisa ukulingana loNkulunkulu. Wayethandwa njalo ehlonitshwa izidalwa zonke zezulu. Ingilosi zazithokoza ukwenza lokhu ayezitshela khona, njalo wayembeswe ngokuhlakanipha lobukhosi okwedlula zonke. Loba kunjalo, indodana kaNkulunkulu yayihlonitshwa njengomkhulu wezulu, lo owayelamandla alingana lakababa. Kuyo yonke imihlangano kaNkulunkulu, uKristu wayesiba khona, kodwa uLucifer wayengavunyelwa ukuba khona. Indaba yaqala ukubuza ingilosi leyi, kungani uKristu ephezulu? Kungani ephakanyiswa okwedlula uLucifer? GC 495.1. Wachiya indawo yakhe eyokwembesa ubukhosi bukaNkulunkulu. ULucifer waphuma ukuthi ayenika ezinye ingilosi umoya wakhe wokukhonona. Wasebenza emsitha njalo okwesikhatshana wafihla injongo yakhe yeqiniso, esenza engathi wayephakamisa uNkulunkulu. Wenza imizamo yokuthi alethe ukungasuthiseki ngemithetho kaNkulunkulu eyayilawula izidalwa zonke zezulu, esithi lokhu kwakuletha umgoqo ongadingekiyo. Njengoba izimo zabo zazingcwele, waletha umcabango wokuthi ingilosi kwakumele zilalele kuphela lokhu okuchiyo intando yazo. Wazama ukuthi bamzwele usizi ngokubatshela ukuthi uNkulunkulu wayengamphathanga kahle ngokuphakamisa uKristu ukwedlula yena. Wabatshela ukuthi isifiso sakhe sokuthola amandla adlula lawo ayelawo kwakungayisiyo imizamo yokudinga ukuziphakamisa, kodwa wayezama ukutholela izidalwa zonke inkululeko ukuze ngale indlela benelise ukufinyelela iziga eliphezulu lokuphila. GC 495.2. uNkulunkulu emuseni wakhe wabekezela uLucifer okwesikhathi eside, ngazange ehlise ehliswe esikhundleni sakhe nxa wayeqala ukuletha umoya lowo wokusola. Ngisho lalapho ayesaqala khona ukuletha amanga phambi kwezinye ingilosi. Wagcinwa ezulwini okwesikhathi eside. Ukusa kwamalanga wayethenjiswa intethelelo ngaphansi kwamazwi ukuthi kwakumele aphenduke njalo azehlise. Yonke imizamo leyi yayiqondiswe ukuthi imbonise ukuthi wayesenza iphutha. Umoya wokungasuthiseki wawungakaze ube khona ezulwini. ULucifer ngokwakhe ekuqaleni kazange ananzelele ukuthi wayesenzani. Kazange azwisise isimo esiqotho semizwa yakhe. Kodwa nxa ungasuthiseki kwakhe kwase kuveziwe ukuthi kwakungela sizathu, uLucifer wananzelela ukuthi wayenze iphutha lokuthi imithetho yezulu yayilungile. Njalo lokuthi kwakumele ayiphakamise phambi kwezidalwa zonke ezulwini. Ngabe wayekwenzile lokhu, wayezazihlenga yena kanye lengilosi ezinengi. Ngalesi isikhathi wayengakalahli ngokuphelela inhlonipho ayelayo phambi kukaNkulunkulu. Loba nje wayesetshiye isikhundla sakhe sokuba ikherubhu ebhoza ubukhosi bukaNkulunkulu, ngabe wayefisa ukubuyela kuNkulunkulu evuma ukuhlakanipha komdali njalo elokusuthiseka ngokuthatha isikhundla ayesinikwe nguNkulunkulu, wayezabuyiselwa esikhundleni sakhe. Kodwa ukuziphakamisa kwamnqabela ukuthi azehlise. Waqhubeka enika izizathu zokuvikela isinqumo ayesithethe, esitsho ukuthi kwakungela sizathu sokuthi avume isono sakhe, njalo wazimisela ukuthi wayezalwisana lomdali wakhe. GC 495.3. Wonke amandla ayewaphiwe waqala ukuwasebenzisa emsebenzini wokudukisa ukwenzela ukuthi athole uzwelo kwezinye ingilosi ezazingaphansi kwamandla akhe. Lesizathu sokuthi uKristu wayemqwayisile saguqulwa senziwa njengento embi. Ngibo labo ababemthanda njalo bemthemba, uSathane wabatshela ukuthi wayekhuzwe ngendlela engalunganga lokuthi isikhundla sakhe sasingahlonitshwanga, njalo lokuthi amalungelo akhe ayencindezelwe. Kusukela ekuguquleni amazwi kaKristu waqhubeka esiya phambili, waqala ukuqamba amanga ebeka icala phezu kwendodana kaNkulunkulu ezama ukumnyangisa phambi kwezidalwa zezulu. Wazama futhi ukuletha impi phakathi kwakhe lengilosi ezazikhethe ukulandela intando kaNkulunkulu. Bonke labo ayehluleka ukubakhohlisa ukuthi babe sequleni lakhe, wababeka icala lokungabi lendaba lamalungelo ezinye izidalwa zezulu. Umsebenzi lo ayewenza yena wawuphendulela wenza sengathi wawusenziwa yilabo ababekhethe ukulandela intando kaNkulunkulu, njalo ukwenzela ukuthi enze ukuthi amazwi akhe okusola uNkulunkulu abe lesisindo. Wazama ukuphendulela amazwi lezenzo zomdali. Kwakuyinjongo yakhe ukudida ingilosi ngokusebenzisa amazwi acatshileyo ayephikisa injongo kaNkulunkulu. Yonke into eyayisobala wenza ukuthi ingazwisiseki, njalo ngobungcitshi bakhe wenza ukuthi amazwi kaJehova athandabuzeke. Isikhundla sakhe esasiphezulu esasimenza abe seduzane loNkulunkulu senza ukuthi amazwi akhe abe lamandla, njalo abanengi baholelwa ukuthi bavumelane laye ekuhlamukeni amandla ezulu. GC 496.1. uNkulunkulu ngokuhlakanipha kwakhe wavumela uSathane ukuthi aqhubeke ngomsebenzi wakhe. kwaze kwayafika ebangeni lapho umoya wokungasuthiseki wagcina usungumvukela osegcekeni. Kwakubalulekile ukuthi amacebo akhe akhule aze aphelele, ukwenzela ukuthi isimo sawo sibonwe ngumuntu wonke. ULucifer njengekherubhu eligcotshiweyo wayephakanyisiwe kakhulu njalo wayethandwa izidalwa zonke zezulu, njalo indosela yakhe phezu kwabo yayinkulu kakhulu. Umbuso kaNkulunkulu wawungagoqeli kuphela labo ababehlala ezulwini, kodwa yonke imihlaba ayayidalile. Njalo uSathane wayecabanga ukuthi nxa wayengathatha ingilosi zonke zezulu laye, wayezanelisa ukuthatha yonke imihlaba eyayidaliwe. Wayesezibize ubungcitshi bakhe ukuletha amazwi akhe, njalo wasebenzisa ubuqili bonke. Indlela uNkulunkulu aphatha ngayo isono esasikhona, kwakungekho okunye ayengakwenza kulokuthi asebenzise ukulunga njalo leqiniso. USathane wayenelisa ukusebenzisa lokhu uNkulunkulu ayengeke akusebenzise, okwakungamanga njalo lokukhohlisa. Wayezamile ukwenza ukuthi ilizwi likaNkulunkulu liphendulwe libe ngamanga, njalo wayephikisa indlela ayebusa ngayo ezulwini, esithi uNkulunkulu wayengalunganga ngokufaka imithetho phezu kwezidalwa zezulu, njalo lokudinga ukuthi bazehlise njalo balandele intando yakhe. Injongo yakhe kwakuyikuthi aphakanyiswe yena akhonzwe. Ngakho ke kwakumele kubonakale phambi kwezidalwa zezulu lezidalwa ezikweminye imihlaba ukuthi umbuso kaNkulunkulu wawulungile, njalo lokuthi umthetho wakhe ulungile. USathane wayekwenze kwabonakala sengathi nguye owayezama ukuthi kube lokuthula emhlabeni wonke. Isimo sakhe njalo lenjongo yakhe kwakumele kuvezwe sobala phambi kwabo bonke. Kwakumele anike isikhathi esifaneleyo ukuthi kubonakale injongo yakhe yobubi. GC 498.1. Ukungahlaliseki ayesekudalile ezulwini, uSathane wabeka icala lakhe phezu kwemithetho njalo lombuso kaNkulunkulu. Bonke ububi wabubeka phezu kombuso wezulu. Watshela ababemlalele ukuthi injongo yakhe yayingeyokuqinisa imithetho kaJehova. Ngakho-ke kwakudingeka ukuthi abonise umfanekiso wamazwi akhe, njalo ambonise umphumela wenguquko ayefuna ukuyenza emlayweni. Umsebenzi wakhe kwakumele umbophe ngokwawo. USathane wayeqhubeke ngokuthi wayengasuye umhlamuki. Izidalwa zonke kwakumele zibone ukuvezwa komkhohlisi. GC 498.2. Langemuva kokuba kwasekubekiwe isinqumo sokuthi wayengeke esahlala ezulwini, uNkulunkulu kazange ambhubhise uSathane. NjengoNkulunkulu edinga ukuthi simkhonze ngothando kuphela, ngokunjalo ukukhonzwa kwakhe kumele kwenziwe ngenxa yothando lokunanzelela ukuthi ulungile njalo ulesihawu. Izidalwa zasezulwini labanye abakwemihlaba, ngoba babengalungelanga ukuzwisisa isimo njalo lomphumela wesono, babengeke babone ukulunga njalo lomusa kaNkulunkulu ngabe wayebhujisiwe eqeda ukona. Babezakhonza uNkulunkulu ngaphansi kokwesaba, hatshi ngenxa yothando. Indosela yomkhohlisi yayingeke ichabalale yonke, ngisho lomoya wokuhlamuka wawungeke ubhujiswe wonke. Ububi wakumele buvunyelwe ukuthi bukhule, bubonakale. USathane kwakumele anikwe ithuba lokuveza isimo sakhe seqiniso ukwenzela ukuthi wonke umuntu azibonele ukuthi uNkulunkulu ulungile njalo ulomusa njalo lokuthi umthetho wakhe ngeke uguquke. GC 498.3. Uhlamuka kukaSathane kwakuzaba isifiso sendalo yonke eyayikhona leyayiza kuba khona njengobufakazi besimo njalo lezithelo zesono ezimbi. Ukusebenza kukaSathane lomphumela wakho ebantwini lasezingilosini kwakuzabonisa izithelo zokulahla umthetho kaBaba. Kwakuzaba ubufakazi bokuthi ukuba khona kombuso kaNkulunkulu lomthetho wakhe yikho okuqakethe injabulo yezidalwa zonke. Ngale indlela imbali yesenzo lesi yayizaba yisikhumbuzo esingapheliyo esivikela izidalwa zonke ukuthi zingaweli esonweni njalo zingamamukeli isijeziso esiza kwehlela bonke abonayo. GC 499.1. Ngitsho lasemaphethweleni wempikiswano leyi eyayisezulwini, uSathane waqhubeka esithi kwakungela bubi ayebenzile. Kwathi sekubekwe ilizwi lokuthi yena lazo zonke ingilosi ezazisehlangothini lwakhe zazingeke ziqhubeke zihlala ezulwini. Yikho lapho uSathane aqala ukukhuluma ukuthi wayewuzonda umthetho womdali. Waqhubeka ngemfundiso yakhe yokuthi izidalwa zezulu zazingawudingi umthetho, kodwa kwakumele ziyekelwe ukuthi zilandele intando yazo eyayizahlala iziholela ebuhleni. Waphika imilayo wayibiza ngokuthi yayiyindlela yokwenqabela ukuthi bazibuse, njalo wakwenza kwabasobala ukuthi kwakuyinjongo yakhe ukuthi umthetho ubhidlizwe, lokuthi ngemva kwalokho izidalwa zezulu zazingazakwenelisa ukufinyelela ezingeni eliphezu kwalelo ezazikulo. GC 499.2. Ngelizwi elilodwa uSathane lengilosi ayezikhohlisile babeka icala lokuhlamuka kwabo phezu kaKristu, besithi ngabe babengamkhuzwanga babengeke bahlamuke. Ngale indlela babonisa inkani njalo lokungazisoli, bezama ngeze ukuwisa umbuso kaNkulunkulu ngesikhathi esifanayo, bezibiza ngokuthi babengelacala kodwa ngenxa yombuso wochuku base bezithole besesimeni ababekiso. Kodwa ekugcineni umkhohlisi omkhulu lalabo ababemlalele baxotshela phandle kwezulu. GC 499.3. Umoya ofana nayo owabangela ukuhlamuka ezulwini lokho ubangela ukuthi abantu bahlamuke lasemhlabeni. USathane lokhu eqhubeka enika abantu imfundiso ayinika ingilosi ezulwini. Umoya wakhe manje uphila ebantwaneni bokungalaleli. Njengaye bayazama ukwephula umthetho kaNkulunkulu njalo bathembisa abantu ukuthi bazathola inkululeko ngokwephula imilayo, ukukhuzwa ngenxa yesono lokhe kubangela inzondo njalo lokuhlamuka. Nxa imilayezelo kaNkulunkulu yokuxwayisa ilethwa phambi komzwangedwa, uSathane ukhokhela abantu ukuthi bazivikele njalo bafune uzwelo kwabanye endleleni yabo yesono, kulokuthi baqondise amaphutha abo benza ukuthi lo obakhuzayo azondwe. Sengathi nguye obangele ubunzima. Kusukela ensukwini zika-Abhela olungileyo kusiyafika esikhathini sethu, unjalo umoya oqondiswa kulabo abakhuza isono. GC 500.1. Ngendlela efananayo yokuphendulela isimo sikaNkulunkulu ayeyenzile ezulwini, esenza ukuthi abonakale njengombuso olochuku, umbusi olochuku, uSathane wabangela ukuthi abantu bone. Njalo ngemva kokuthi anqobe, waqala ukuthi imithetho kaNkulunkulu engalunganga yiyo eyayibangela ukuthi umuntu awe. Ngendlela efananayo, umthetho owawubangela ukuthi laye ahlamuke. GC 500.2. Kodwa uSimakade uqobo lwakhe uyatsho ukuthi yinkosi, yinkosi, uNkulunkulu olwesihawu lomusa, ophuza ukuthukuthela, ogcwele uthando olungapheliyo lobuqotho, ohawukela abayizigidi, othethelela ububi leziphambeko lezono, kodwa ongayikubayekela abalecala. Exodus 34:6-7. GC 500.3. Ngokuxotsha kwakhe uSathane ezulwini, uNkulunkulu waveza ukulunga kwakhe njalo wagcina ukuhlonipheka kwesihlalo sakhe. Kodwa ngemva kokona komuntu ngenxa yokulalela amazwi womlingi, uNkulunkulu wabonisa ubufakazi bothando lwakhe ngokunikela indodana yakhe ezelwa yodwa ukuthi ifele umhlaba wonke. Emsebenzini wokubuyisana isimilo sikaNkulunkulu sivezwe sobala. Umnikelo owenziwa esiphambanweni uveza sobala phambi kwezidalwa zonke ukuthi indlela yesono eyakhethwa nguSathane ngeke ibekwe phezu kombuso kaNkulunkulu. GC 500.4. Empini ephakathi kukaKristu loSathane, nxa umsindisi wayesemhlabeni, isimilo somkhohlisi sabonakala sobala. Akula esinye isenzo esesingabangela ukuthi ingilosi ezisezulwini zime ukuzwela uSathane ukwedlula indlela aphatha ngayo uKristu ngochuku nxa wayesemhlabeni. Amazwi akhe ayeyisinengiso awokuthi uKristu kamkhonze, njalo lokuziphakamisa kwakhe okwamenza ukuthi athwalele uKristu phezu kwentaba lethempeli, njalo le njongo yakhe yokuthi aziphosele phansi athathe umphefumulo wakhe, njalo lobubi obamlandela endaweni zonke ayihamba kuzo, lokufuqa kwakhe amapriesti labantu ukuthi bamphike, njalo lokumemeza kokugcina makabethelwe. Konke lokhu kwamangalisa izidalwa zonke ezazibukele. GC 405.1. KwakunguSathane owahola umhlaba ukuthi uphike uKristu. Umkhosi wasebenzisa wonke amandla wakho njalo lobuqili bonke ukuthi abulale uKristu, ngoba wabona ukuthi uthando lomusa lomsindisi njalo lesihelo sakhe wakubonisa umhlaba isimo sikaNkulunkulu. USathane wenza imizamo yonke ukuphikisa yonke into eyayikhulunywa nguNkulunkulu, njalo wasebenzisa abantu njengezisebenzi zakhe ukuthi benze impilo yakhe ibe ngeyosizi lokuhlupheka. Amaqhinga kanye lamanga ayewasebenzisile ukuthi avimbe umsebenzi kaKristu, le nzondo ayiletha abantu ababengamlaleli, njalo lamacala awabeka phezu kwalawo kwalowo owayelokulunga okwakungakaze kubonakale emhlabeni, kodwa kwakuphuma enhliziyweni eyayidinga ukuphindisela. Amalangabi wenzondo lomona lokuphindisela aphakama eCalvary phezu kwendodana kaNkulunkulu. Izulu lonke lakukhangela lokhu ligcwele usizi lokumangala, benanzelela ngokokuqala ukuthi isono sasisibi ngale indlela. GC 501.2. Nxa umnikelo omkhulu uwedlula yonke wawusiwenziwe, uKristu wenyukela phezulu wayala ukwamukela ukuphakanyiswa ingilosi ezazimnika khona ngaphambi kokuthi alethe isicelo phambi kaBaba esithi, ngiyafisa ukuthi labo onginike bona labo babe lami lapho engikhona. Johane 17:24. Ngemva kokutsho kwakhe isicelo lesi, impendulo egcwele uthando lamandla yezwakala ivela esihlalweni sikaBaba. Izithunywa zonke zikaNkulunkulu azimkhonze. AmaHebheru 4:1-6. Akuzange kube lesici esatholakala kuKristu. Ukuyangiswa kwakhe kuphelile. Lo mnikelo wakhe wapheleliswa. Kwanikwa kuye ibizo eliphezu kwawo wonke amabizo. GC 501.3. Manje icala likaSathane laselimile phambi kwakhe kungela manje okuzama ukulivikela. Wayesebonisile isimo sakhe seqiniso njengomqambi wamanga njalo lombulali. Kwabonakala ukuthi umoya ofanayo ayewusebenzisile ukubusa abantu abangaphansi kwamandla akhe. Wayezawusebenzisa ngabe wayenelise ukukhokhela izidalwa zezulu. Wayefundisa ukuthi ukwephulwa komthetho kaNkulunkulu kwakuzaletha inkululeko lodumo, kodwa kwabonakala ukuthi umphumela wakho kwakuyibuqili lokufa. GC 502.1. Amanga kaSathane ayewaletha mayelana lesimo sombuso wezulu abonakala phambi komhlaba wonke. Wayebeke phezu kaNkulunkulu icala lokufuna uziphakamisa kuphela ngokufuna ukuthi izidalwa zakhe zizehlise njalo zemkhonze, njalo wayeqhubeke wathi loba umdali wayefuna ukuthi abanye bazidele, yena wayenganzanga lutho olubonisa ukuzidela kwakhe. Manje wavezwa sobala ukuthi abantu basindiswe. Umbusi wendalo yonke wayeyenze umnikelo omkhulu ukwedlula yonke owawungenziwa luthando kuphela. Ngoba uNkulunkulu wayekuKristu ebuyisana lomhlaba kuye. 2 Korinte 5:19. Kwavezwa sobala futhi ukuthi loba uSathane wayevule umnyango ukuthi isono singene ngenxa yokufa, ukuphakanyiswa lokubusa, uKristu ukwenzele ukuthi abhubhise isono, wayezehlisile, wakhetha ukulalela waze waya kufa. GC 502.2. UNkulunkulu wayebonisile indlela azonda ngayo ukuhlamuka. Izulu lonke labona ukulunga kwakhe ekubekeni icala kuSathane njalo lasekusindisweni kwabantu. ULucifer wayesitsho ukuthi nxa kwakuyikuthi umlayo kaNkulunkulu awuguqule njalo lesigwebo sawo sasingeke sisuswe, wonke umuntu owayephulile kwakumele alahlwe kokuphela. Wayekukhulumile njalo wathi abantu ngemva kokuwa kwabo basebefikile ezingeni lokuthi babengasindiseki, Ngakho ba baseve impahla yakhe. Kodwa ukufa kukaKristu kwakuyisenzo esasimele abantu esasingasoke siguqulwe. Isigwebo sokwephula umlayo sawela phezu kwalowo owayelingana loNkulunkulu. Njalo umuntu wayesekhululekile ukwamukela ubungcwele bukaKristu njalo ngempilo yokuzehlisa anqobe njengoba indodana kaNkulunkulu yayinqobile phezu kwamandla kaSathane. Ngale indlela uNkulunkulu ulungile njalo uyamukela njengabalungileyo labo abakholwa kuKristu. GC 502.3. Kodwa kwakungasiso isizathu sokuhlenga abantu kuphela esabangela ukuthi uKristu abuye emhlabeni ahlupheke njalo afe. Wabuya ukuthi aphakamise umthetho njalo lokuwenza ukuthi uhlonipheke. Hatshi kuphela ukuthi labo abahlala emhlabeni lowo kumele bagcine umlayo ngendlela efaneleyo, kodwa kwavezwa kuyo yonke imihlaba ukuthi umthetho kaNkulunkulu awuguquleki. Ngabe wawubekwe eceleni, indodana kaNkulunkulu yayingeke ibe lesizathu sokuthi inikele impilo yayo njengomhlatshelo wokwephulwa kwawo. Ukufa kwaKristu kwakuyibufakazi bokuthi awuguquleki. Njalo lo mnikelo owabangelwa luthando lukaBaba lendodana ukuthi izoni zisindiswe ubonisa phambi kwezidalwa zonke lokhu okwakungeke kwenziwe ngelinye icebo ngaphandle kwecebo losindiso. Njalo lokuthi ukulunga lomusa kuyinsika yomthetho lombuso kaNkulunkulu. GC 503.1. Ngosuku lokwahlulela lapho isigcwebo esezabekwa khona, kuzabonakala ukuthi akulasizathu sokuthi isono sibe khona. Lapho umahluleli womhlaba wonke azabuza uSathane, kungani wangivukela? Njalo wangiphanga izidalwa zombuso wami. Umqali wobubi uzaswela isizathu. Imilomo yonke izaphela amathe. Njalo bonke abantu abahlamukayo bazaswela amazwi wokutsho. GC 503.2. Isiphambano saseCalvary loba isivela ukuthi siveza ukuthi umthetho awuguquki. Siveza umhlaba wonke ukuthi inkokhelo yesono iyikufa. Emazwini womsindiso wokugcina athi, kuphelile, isigwebo sokufa kukaSathane sezwakala. Impikisano enkulu kakhulu eyayiqhubeke okwesikhathi esingaka yaseyifikile emaphethweleni ayo. Njalo kwasekusobala ukuthi ububi babuzatshabalaliswa kungekudala. Indodana kaNkulunkulu yadlula phakathi kwethuna ukwenzela ukuthi ngokufa amchithe obelamandla okufa onguSathane. AmaHebheru 2:14. Isifiso sikaLusifa sokuphakanyiswa sasemholela ukuthi athi, ngiza kwenyukela ezulwini ngaphezu kwezinkanyezi zikaNkulunkulu ngizenze ngibe njengophezulu. Isaiah 14:13-14. UNkulunkulu uthi, ngiza kwenza ube ngumlotha emhlabathini. Kawusayi kuba khona kuze kube nini nini. Ezekiel 28:18-19. Ngoba usuku luyeza oluvutha njengeziko, lapho bonke abaziphakamisayo labenza okubi bazakuba njengezibi ezitshayo. Lolo suku oluzayo luzabatshisa, kutsho iNkosi yamabandla. lungabachiyeli impande logaja. Malachi 4 verse 1, GC 503.3. Umhlaba wonke uzabe ube ngofakazi besimo njalo lomphumela wesono. Njalo ukuqedwa kwaso okwakuzaletha ukwesaba phakathi kwengilosi ngabe kwakwenziwe ekuqaleni. Manje kuzaphakamisa uthando lwakhe njalo lokuhlonishwa kwakhe phambi kwemihla yonke elezidalwa ezithokozela ukwenza intando yakhe, njalo abalomthetho wakhe enhliziyweni zabo. Isono asisoze siphakamise ikhanda futhi. Ilizwi likaNkulunkulu lithi, ukuhlupheka akusoze kuphakame ngokwesibili. Nawume 1 verse 9. Umlayo kaNkulunkulu uSathane awuchothoze ngokuthi lijogwe lobugqili. Uza kuphakanyiswa njengomthetho wenkululeko. Indalo ehloliweyo njalo yalinganiswa ayisoke njalo iphambulwe ekukhonzeni yena olesimo esivezwe ngokuphelela phambi kwabo njengothando olungela mkhawulo njalo lokuhlakanipha okungela kubalwa. GC 404.1.